kukhe twa kuka chief of staff wakhe is a very pivotal step ngoba siyakwazi ukuthi nguye owa hi mouthpiece ka president lo mcabango wakhe so kwakathesi chief of staff okhethiwe lo kuthiwa ube behind the scenes from 2016 2020 la 2024 and then we were ngcedisa abantu abaningi in terms of amacala ka President Trump lokuthi umkhankaso wakhe uhambe phambili nguye futhi abathi nguye owanceda uNomzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama-Latinos labanye ama-groups angantu akade sifakwe eceleni ngama-original Trumpites so kwakathesi sibona ngantwa that's a move ngcedisa the smooth transition into power
njengoba abanye ababe ku cabinet kaMnumzana Trump ngesikhathi ekhokhelwa kwakuqala abanye bengani abasazisisani laye kulabanye njalo abaphumayo basekela-ke unkosikazi Harris kungaba kulunjani kucabinet yakhe entsha ekhangelelweyo ngesikhathi esilandelayo
abantu akade besekela uTrump in the first term laphana abakade sebesupporta uNomzana Harris hhayi ngiyabona ukuthi abaningi bangikhona basoze bephenduke and sebengantha they are on the outskirts of supporting uMnumzana Trump and siyakwazi ukuthi le yitem yokucina yakhe so abaningi bangikhona labo ngantha basebebuyela to the Republican Party base eyabo and re-strategize to go from there ngoba kathesi uMnumzana Trump can only serve one term and then kuyabe sekuphelile.